Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ziku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition yokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khona oku okuvele kujayelekile evillageal ukwenza ukuba lezame ukuba lethusele abantu
isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakhandi wakuthi ungakhethwa amakhandidethi ke yiwo ahamba phambili zekhankasa.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khonaphayana eyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa izolo ancitshe imvumo yenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukela incwadi ye-crisis esicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledale lephalamende akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Isiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulukhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolukhetho begcwalisisa izikhundla ezachiwa ngokhansila bezanu PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lobhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolukhetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla lezanu PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khona oku okuvele kujayelekile evillageal ukwenza ukuba lezame ukuba lethusele abantu lezame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbo, bathenga abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane eziye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC kokela ngubaba advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa. Siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba mabe votela libandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhangasa, sikhangasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani?
Msakazi, thina njengebandla le CCC silendlela entsha yokwenza izinto, mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasenza ngayo seselibandla esasilibiza ukuthi CMDC. Okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi yi-community candidate, umuntu ofuna ukumela ibandla lethu le-CCC. Asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma-structures kumbe kumalunga ebandla, ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate. Leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu-MP kumbe ngu-councilor kufuze abe ngumuntu wabantu. Yikho okuqakathekileyo njalo la ma-candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe ngumuntu wabantu, abe ngumuntu osuka ebantwini. Abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko. Kulomama ongukandidate wethu kawadi 16 ngumama ovele esuka ebantwini, ovele phatheke endaweni zentuthuko esigabeni, ovele engumuntu owaziwayo esigabeni. Kulobaba uEphraim Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni, uvele ngumuntu wabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlonishwa ngabantu. Bonke ubaba babili ngoEphraim Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni, kungelani lokuba bebevelele ngabantu abasebandleni balezikhundla thize abazibambile ebandleni. Siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidate kakhansela. Ikwesikwenzileyo msakazi.
Ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa?
Ubukhokheli silabo, ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele. Silobaba uVice President uProfessor Walsman Ncube esileqiniso ukuba emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane, afinyelele ebulilima ayekukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela. So ubukhokheli bukhona, asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela. Silabo ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty kumbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC ukuba sithembisane uyiphuma ehluko esizawudala masiqathanisa lomzamo mbele kwenza kwezanu-PF.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathabeleland South. Ubexoxa le-Studio 7 esefilabhusi. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa, kodwa njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho. Kusenjalo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo koBulawayo.
Ukakaza ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate. Kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa, babe uyikhonokho nje umsebenzi yepati evelikhona.
Sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures. Ndingathi aweni koBulawayo khonapho aqinile yini?
Hayi, uqina zingake ngiye ukuthi aqinile kumbe awikhi, kodwa-ke siyenza lokho okumele kwenziwe. Lokho kumele kwenziwe, sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga, njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election. Utsho ngomlomo ungazitholezi ukuthi sihamba njani.
Abantu bayakhonona ukuthi hayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho. Ibona ingani ibandla lezanu PF lizanqoba yini kukhetho oluzayo? Sesikhangela isimo somnotho welizwe.
Lokho kumele umuntu ayebapostoli abaprofeti ungakukwazi ukuthi kuyahamba kuthini. Sikubona sokwenzakele kuphela. Kufuna izanuse zihlezi litshele ukuthi hayi lina yalala ngesisu laba bawina laba bonke lokho kuzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bonke ukuthi bafuna ukuya ngapi nanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani yibona sokuphuma ama-results kuphela
mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo-Citizens Coalition for Change labo-MDC
yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutshela ukuthi uyavota kwavotela abantu ngoba kusenhlizweni yakhe angahambe egqokele i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo okenhlizweni yakhe ayisikho lokho so kubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa sithi kanti abantu sasikade sithi bakhwesilabo kanti sokwehlule ngaphi enxela hayi CCC ngatsho njalo ukuthi kade sibiza abantu fumarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF kobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo. Yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abanengi kakhulu abangakarejista ukuvota abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023 sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempilakahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zemathebeleland south zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethusela induna zethu lokhu kusisho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwe manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salabana nabasakazi ve-Studio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwaMthwakazi. Ngizasihlala besola besola i-Triple C yafana leZanu PF. Ngokwazi kwami i-Triple C ayekaze iliphathe ilizwe. Ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi yafana leZanu PF ngoba ayekaze lithole lelo. Waye singayiniki nje i-one term. Sibona ukuthi abanashintsha bazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana leZanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi beZanu. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uChamisa wathatha amashona wasusa leHarare waletha kwaBulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami abantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama-branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha uholi baleyo ndawo. So kwaBulawayo laphana masiwokuthi kugcwele amashona asingablemi umholi wephathi or singablame umholi we-Triple C. Fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yibo abakhetha lowo muntu ukuthi abe yi-candidate. Asomholi wephathi oletha abantu lapha. Siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela. Even nasemakhaya, ama-councillors esiphethwele emakhaya asike khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba. Akusuki umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayenzeki leyo ndawo. Thina abantu emphakathini nje sikhetha labo bani. So lokho ukuthi uChamisa nguyosuka lamashona ezowabeka laphana kobulezo wafaka laphana kobulawa asiloqiniso lelo bantu bakithi. Abantu afanele sibasole makuthi siyabasola. Asisole nina abaholi abakhona phana kobulawayo yibo ababefaka labo bani. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakaStudio 7 hlakanye labalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakaMthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkothe bunyameni. Ya lokumvula izala lezelo emathebelelende ncanga ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo ncanga ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le. Thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye le nto i-MRP wrong into eyenzayo. Hayi ayasidliswa ngathini kona ncabe dlisiwa bavotela uChamisa uMbizani PF. Bechiyane vele umuntu vele engalingi vele ethi siyilokhuzeni MRP wrong kumbe ethi uMthwakazi wrong. Hayi vele sifunda kukuzwa uStudio 7 athina zange sifagxeke vele khonapho.
Njani kuStudio 7? Hayi siziphilele sibili. Umnankagwa sesesaba sibili sesesaba ikwesithi abantu abalethi imbhobho ngeva kuzwe baba kuzisiso mbeni benzweni ubalethi imbhobho abalayo kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa. Manje ukuthi alokhuze athi amasosha afumanile badubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusuka le civil war wabantu bayesebenzisela khathesana sebehlekaniphile vele uyesaba undodalwa uyesaba vele sephelelwe ukuthi ngamangala nje kwelinye nga kuthiwa ufaka isikotsho eHarare etown ifaka isikotsho etown kanti impopi zamanzi ke ifaka lesikotsho etown ayixhegulela amadoda
sayibonani sayibonani maZimbabwe igama lami ngoWashington nihlukanisincuke kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but unzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu oliphethe yeZimbabwe akula nje lolifunayo. Manje sithi sibungazana awukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kula maphutha laye owenzayo. So sebemkhiphile bakhetha umongameli abone ukuthi inganceda isilizwe. Khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona alukho phela nje akula lutho. So kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then kwatholakala yona leyo nkululeko eyakhulula abanye but abanye bengakhululeka. So kuyinto ebuhlungu kakhulu. ngathi lati singamaZimbabwe singake sibambane sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphu mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzeni ngoba ma kungawena yona le CCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iyiphumelele bazayi Europa futhi
ngibingelele msakazi wami omuhle ngibulise la kubalaleli bonke msakazi uSijumba okhuluma nomsakazi wami msakazi uphu Ezra msakazi zakalamule ngale msakazi ngale ngakugodlwayo ngale sizwa bethi kukhona othiga othiga mtyanda lawo sebehuquluza umnotho wakugodlwayo ngale bathatha inkomo ngale aphuthume ngale ngoba le nto yabo lena haya ngiboni sebenza mina ngingusijumba ayikho le nto yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba nazo le kudelela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo othiga akaphuthume eza lapho akaphuthume usibanda lapho sifuna ukubona lokho kontokolotsha abantu bakukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alibakhiphani okungashutwanga ngamakhamera bethi bakhipha ontokolotsha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho uphuthume khona kugodlwayo lapho uyebona ukuthi kwenzakalani lapho labantu laba hhayi amelanga ivunyele lento leyo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elesithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini siyabonga
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC yabo
Umchuchisi welizwe leMelika umnomzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnomzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqwetha kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uformer press amboni ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale eWhite House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka wayezibona ehlala wayezibona ewinile ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe nxa esesuka laphana uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone. Abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu kuhambe emzini wami. Kungaya ngale, akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono kukuti basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezo. Kazanga azilethe laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngathi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngathi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona ukubona njani wena lokho
lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenga kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka ngakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutuwa kona ma Republicans asem support insurrection liana enza gada e White House ukuchaywa kwe building liana kungenwa kuchaywa mapolisa kusenzwa kongkelo kumtlaka 6 January bakubona njani mbona batu wana aku raiti kono kana waese zintwe raiti kuna pana akula atwe raiti kuna pana kuna pana mkona kuza puma antika kukapumi katisi lo mbona hati support nje ea kathesi kuyakwehla futhi kono kukukhwela kono kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni wahamba njani ungakhangela ama Republicans aso majority phela yabantu balapha eAmerica abantu abayi majority bakhona bahlezi bathule bakhangele.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika.
In my cup, stand on some meaning. XO, 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 XO. From the moment on, my baby girl, she be ready to go, to go, to go, to go. Straight to the dance floor, she working her body, she shaking her bum bum. I'm thanking the Lordy.
Big Nas sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancutha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele.
isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.